bakhalis mathunza bezimbabwe abahlala lokusebenza kule South Africa umthethwandaba wesisekelo sombuso lamhlanje wethula isinqumo esilahla isicelo sokuthi bavunyelwe ukuvota besemazweni ngemva kwesicelo ebesibiswe kulumthethwandaba ngabezimbabwe abathathu umnumzana Gabriel Shumba uSibonile Mfumiso lo mnumzana Darlington Nambia abasemazweni labo abathi besebenethemba lokuthi lo nyaka bazavunyelwa ukuvota bephande kwelizwe Omele ibandla le-MDCT kwele-South Africa umnumzana Austin Moyo uthi ukumenyezelwa kwelanga lokukhetho qede lapho bancitshwe ithuba lokuvota kufana lomuntu okulimazayo qede lapho athelibilebile esilondeni.
Ngithi kufana nokuthi kukhona umuntu osikhombe ngesibhamu ilanga libalele kube kanti ama-regional bodies nama-continental bodies ne-international community babukele nje bashaya izandla kanti ke isicelo sika mongameli welizwe ukuthi sibuye ekhaya sigxile kakhulu ekuthini sikwazi ukuvota sila esikhona
leyinto egcizelelwa umgcini hlalo ebandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Halimana
bona kuyisenzo esibi kakhulu isenzo esincindezela abantu kuyasibonisa nje mhlophe ukuthi kusaqhubeka kuyaphambili ukucindezela okusenziwa umnumzana uMgabe lo nangabe uyaqhubeka uyaphambili ngakho njengebandla lezaphu sidanile njalo sididekile ngalesi senzo
ngesikhathi lesi sicelo kuxoxwa ngaso emthethwandaba igqwetha ebelimele abathathu laba uMeli Thabanempofu watshela umthethwandaba ukuthi umugca womthetho wezokukhetho wenqabela abasemazweni ukuthi baphatheke ekhethweni nxathi befikise umnyaka bephandle kwelizwe awukho emthethweni ngakho kufanele wesulwe abezimbabwe bathi isinqumo sanamhlanje sikhombisa sobala ukuthi bona abathathwa njengezizalwane zezimbabwe ezipheleleyo abanye bathi kuzaba nzima lokuthi bayivota ngelanga lokukhetho njengoba abaqashi babo bazabe bebafuna emsebenzini ngapha kwele South Africa isizalwane sezimbabwe umnumzana Mqakiseli Gwaza uthi sisodwa isizathu esingenza ukuthi kumenyezelwe ilanga lokukhetho bese bencitshwa ithuba lokuvota
ngicabanga ukuthi uhulumeni uyesaba ngoba uyazi ukuthi wonke umuntu ongaphandle kwalela izwe kungumuntu vele owabalekela umbuso wakhe okuyukuthi wonke umuntu ongaphandle vele uzovotela iqela eliphikisayo kusho ukuthi ukuvumela kwabo idala sikola vote kusho ukuthi basuke bevumela ukuthi sebefuna ukuphuma esikhundleni
loba kunjalo esinye sizalwane sezimakho umnumzana Stan Ndlovu uthi ayilashwa imbeleko ngokufelwa
is unfortunate yaliwe kodwa-ke I'm sure ukuthi kuzasikhuthaza ukuthi sicale manje kusebenzela ukutshintsha ezokhetho ukuze ukuthi ngeminyaka le elandelayo 2023 idiaspora vote leyo ibe sikhona ngoba indaba le yokuthi siphushe izinto mase kumele zenzeke ngesikhathi esincane vele ayihlelene
umthethwandaba kawuzange uveze izizathu zawo zalesi sinqumo kodwa uthembise ukuthi ziza kwethulwa ngokuya kwesikhathi mina Sipho Sebenzo Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Mhlapo